Nxa sikhangela inani labantu abalomkhuhlane lowe COVID-19 umhlaba wonke jikelele, size sikhangela ke kusigaba se-Southern Africa, sikhangela eZimbabwe in particular, amanani aloke siyeqansa. Ungakunanzelela ke khonokho kuveza sobala ukuthi kuqakathekile ukuthi ilizwe liqhubeke lokhu livalile, kuvulwe okuthize nje kancane kancane, khonokhana siyakwemukela ngoba kungaphonguvulwa kwawani kule ngozi yokuthi abantu abaningi sebengawuthola lowo mkhuhlane, kugcina sokusiba le ngozi empilweni zabantu.
Kodwa amaqhinga wonke kahulumende awokuvikela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus, ungathi mahle kumbe ayasebenza na?
Khonokhana kuvalwa kwelizwe esingathi i-lockdown kwanceda kakhulu ngoba kwenza ukuthi kungabi lokumemetheka kwalowo mkhuhlane. Lakhathesi leli qhinga lokuthi abantu bonke abafika bevela ngaphandle kwelizwe kuzamele ukuthi babe ku-quarantine, khonokhana kuyasiza kakhulu ngoba ungananzela abaningi kathi asebebanjwa ukuthi balo mkhuhlane ngabantu ababanjwa bekuma-quarantine centers, ukuthi ngathi bavunyelwe bangena phakathi komphakathi bekungasala sokulo mkhuhlane omemethekileyo kakhulu. Kodwa ke what level asikathola ama-testing centers ukuthi abantu bakithi ngabe sebetestiwe sibekwazi ukuthi lanxa siwili besiya ivula kulezo ndawo abavula kizo ngabantu asebethe ba-testa.
Inhlanganiso yakho yayithe ilobele uhulumende ukuthi udaba lolu lokuswelakala kwamanzi lube yi-state of emergency. Selingaphi ngalolu daba, njalo libona ingani kuzaba lobubelo yini?
Abahlali bakobulawayo mbe singathi izakhamizi zakobulawayo zihlangane lodubo olukhulu kakhulu ngokuswelakala kwamanzi. Kathesi sikhuluma nje i-council ikhiphile uluhlu lokuthi abantu bazathola amanzi okwamahola angamachumi amabili lane singathi lilanga elilodwa phakathi kweviki. Kanti besikhangela ukuthi abantu nxa kunje siphakathi kwalowo mkhuhlane abantu kumele bageze izandla, kungahlali isikhathi eside bengagezanga. Impendulo evele ehhovisini kahulumende mbe singathi kamongameli lanxa engasabuyanga njengencwadi ebhayelwe inhlanganiso njengoba sasiyibhalile thina, kule sikunanzelelayo ukuthi esingathi ngama-outputs mbe ama-outcomes kuyaveza sobala ukuthi ihhofisi kamongameli yawuphendula umbiko esasiwuhambisile ngokuthi amanzi akobulawayo sesengozini. Ungananzela kuqale kwakhitshwa imali engange 10.6 million Zimbabwe dollars ihanjiswa enyama endlovu ukuthi kuyelungiswa izibhorane zenyama endlovu. Kwalandela ke ukuthi umphathintambo wakobulawayo uJudith Ncube wavakatshela kugwayishangani dam emalangeni adlulileyo siyakhangela ukuthi umsebenzi laphana unganani ngoba lelana yilidam esilithembileyo ukuthi lingaba khona. Lilamanzi amaningi okuthi nxa selisebenza abantu bakobulawayo bangabhenefitha kakhulu, uhlupho lwamanzi luphele. Emalangeni asanda kudlula futhi uzananzela ukuthi ubaba uJulayi Moyo onguye okhangeleke ngogatsha lwezabelo okuwafika kobulawayo xoxisana nama-councillors kanye le-management kucutshungulwa lona lolu daba lamanzi akobulawayo. Kwaphindwa njalo kwaba le-company yamainjiniya esingathi yi-independent from i-view yala ma-councillors akwe-city council ukuthi kube lo mqondo osingathi khona uzancedisa uhulumende la ibikhona futhi kobulawayo emalangeni asanda kwedlula. Konke khonokhana thina sikuthatha njengokuthi yimpendulo yehhofisi kahulumende mayelana le ncwadi esayibhalayo njengenhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association ukuthi uhlupho lwamanzi akobulawayo sokumele udiklelwe lube yi-national disaster. So yimpendulo esithi siyayibona ngezenzo ezenzakala kuground.